lingali tshona njani izolo kandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Dr. Ruth Labode ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kudale leparlamente engocele le MDCT Kala ngiyakwamukela kuhlelo Ya ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho singathi udubo kumbe sithu daba lwe HIV AIDS lumi njani lezi nsuku eZimbabwe
Zimbabwe udubo lwe HIV sesinganini siyalunqoba ngoba sile strategy lethu ukuthi nabayi 2030 sesiriduside and siriduce stigma siriduce ama new cases siriduce ama deaths caused by HIV to 0% siyalunqoba sibili ngoba ebuna ukungatshaba kuli global fund global fund yathela imali it's the information propaganda information HIV ukuthi disseminate information konke nokwana imali zikhona HIV ngiyana izinto isilungu ngoba phela industry yasandizeleli but it area engani financial rights yo HIV and must be sikhuluma ngama millennium development goal into the achievement really HIV HIV sanizujusa sasala I think by 2.64 i area like you challenge layo HIV ngama laba kuthiwa ngama izintanga kodwa ngaba le problem ngeke uthi na abavunyelwa ngithi the constitution ethi na age of consent if we now going to 18 even lapale ku 16 but bona abantu nathi bengene ema chance ukuthi kuma 14 abavume bethi condom esibhedlela kumbe wenze lapha ama condom atholakala khona abalavuma konke lokho ama contraceptives ngenxa yakho nokho i group yona noma sina ama successes ungakhangela i group yona yomntanga ingani yona isikhathi siyaphela so kathesi sokuthi wenze isiqopho kwalithini asenzeke ukuthi targeted approach
singathi kahle kahle kuyini okubangela ukuthi sithi thina kungani udubo lolu solunganeno kungakuyini okubangela
ukuthi udubo lolu konganeno upopulation at large isiloko sisakusakho sireducing ama numbers abantu abulawa HIV yamagulayo but i group yona lentanga ngani yasihlupha and okusenza intanga lesihlupha i constitution yethu engavumeli intanga ukuthi
Kodwa nxa sikhangela kuminyaka edluleyo sizwa kuthiwa ama researchers bake baphuma lokunye okugcotshwayo ukwenzela ukuthi kwenqabele ukumemetheka kwe HIV kuyasetshenziswa yini eZimbabwe njalo kuyini okungaphathisa ngokubona kwakho
kukhona okungaphathisa iZimbabwe ngakwemukela kodwa iZimbabwe angadlulela ke abantu ukuthi thina sisebenza amakhondomu ukudlula umhlaba wonke lo singaphambili singanene amaZimbabwe ngathi kuzijikela ungani into leyabula labantu abaningi kakhulu bagcina sele ngani bakhanjenyeka ngamakhondomu so makungabuye kunye kuyinto ungasithathisa khona kungaso khondomu lapho kuyamukeleka sikesazi kwathesi ukuthi kulokonya kuyiringanyana ukuthi okubuyile asinaku-understand ukuthi kusebenza njani ngoba loo risetha lamajeli kuthi kuseyinto yakhona ukhona kuzasebenza kusebenza njani lawuthengela mbani
Hayi kwezwakala isikhathi asavumi basiqhubeka ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga abalaleli ngikhali zizikele ku-HIV libe ngithanda sisebenzisa amakhondomu onesiki yakhe kahamba elaphisa ukhanye i-ejevile sizayinqoba.
Hayi lathi sibongile ube lelanga elihle. Lo ke ngudokotela Ruth Labode umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edale leparlamente njalo engwebandla le MDCT